Kodwa-ke sizana zilaphela ukuthi kusukela ngo-2013 lokho silethe isisekelo esitsha sombuso welizwe. Kufuze ukuthi yonke imithetho ebikhona ngaphambi kwesekelo ibe yimithetho ehambelana lalesisekelo. Nxa kuyikuthi leyo mthetho kayihambelani lesisekelo leso, kusho ukuthi leyo mthetho ayikho emthethweni. Kungaba yinto engani yadida abantu, kodwa ayikho khona lokho. Ngoba i-constitution phela yiyo ehamba phambili kumthetho yonke. Ithi yona nxa uzalimitha amalungelo abantu, esithi limitation of rights, kulento ezithize kufuze ukuthi zikhangelwe. Kufuze ukuthi kube okokuqala kube lo mthetho esithi umthetho of general application. Umthetho wakhona lo ufuze ukuthi ngumbe ngumthetho ukuthi abantu abaphila elizweni elile democracy, elibeliever in openness, elibeliever in amalungelo abantu, kufuze ukuthi lowo mthetho uhambelane lalokho. Esikunanzelelayo ukuthi kulo mthetho njalo othi wona abantu akufuzanga bathathelwe ilungelo labo arbitrarily, ukuthi kungela sizathu esiqinileyo. Angisiboni ke mina isizathu esiqinileyo ukuthi umama lo ukuthi kahambe ayevalelwa ukwenzela ukuthi ahlolwe. Umthetho lo kufuze ukuthi utshintshwe, kufuze ukuthi uchallenge, ngoba kawuvumelani lesisekelo sombuso. Uvumela ukuthi abantu bathathelwe ilungelo labo mahlayana. Umthetho lo umthetho omdala ngesikhathi singelasekelo sombuso esihle kuleli lizwe.
Wona umthetho ungasetshenziswa njani ukuthi umuntu kubonakale isimo sakhe ngesikhathi kusenzakala kumbe licala kumbe kwini?
Umthetho okhona ovele okhona elizweni yona lo okuthi nxa umuntu ucatshangelwa ukuthi mhlawumbe ngesikhathi edala icala wayengabe engekho ngumuntu ingqondo ezihlangene, kufuze ukuthi ahlolwe. Kufuze sinanzelele ukuthi lapha into ekhona into ehlukile ngendlela yokuthi bathi lo abasho ukuthi lapho ngesikhathi edala icala ingqondo zakhe zazingenelanga, zazingekho right, bathi kakho right okwamanje ukuthi angangena ekuthonisweni kwecala, ngoba kusho ukuthi kakwazi ukuthi abe able to follow ama-proceedings ngendlela eqondileyo, ngoba ephathekile, ingqondo zakhe zingamanga kahle. Kodwa-ke impendula umbuzo wakho, abantu bonke bonabo vele ababehlolwa babevele bevalelwe ejele isikhathi esiningi. Sinazelela ikakhulu abantu ababekhangele amacala okubulala abantu, amacala a-serious kangako, babevalelwe behamba besiya aseswa ngu-psychiatrist, bese besuswa, either engathola ukuthi unjalo ahanjiswe engutsheni ukuthi ayefika khona ngale, bese besenza into okuthiwa i-special verdict. I-special verdict i-court iyabe ifaka isinqumo sokuthi umuntu lo ngesikhathi esenza icala ingqondo zakhe zazingekho right, ngakho ngaleyo ndlela icala lakhe selilahlwa.